Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 6 kuNtulikazi 2022 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa anti adubule abulala abantu abane abanakanelwa ukuthi izigebengu ezintshontshe imota edolobheni leGwanda namuhla. Abasebenza lozulu esigabeni semandebeleni vathi baphatheke kabi ngokuthi izigaba lezi yizo ezilokhe zisilela ngenani labantu asebebhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Umongameli weleBotswana uMnumzana Mokgweetsi Masisi uthi indlala iyo ebangela ukuthi abeZimbabwe badale amacala kwamanye amazwe ikakhulu angomakhelwane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi adubule abulala abantu abane abanakanelwa ukuthi izigebengu ezintshontshe imota edolobheni leGwanda namuhla zihlomile. Isehlakalo lesi senzakale ngehola lesithathu emini. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Ponyathi uthi baza kwethula imininingwane egcweleyo ngalolu daba ngokuya kwesikhathi. Kodwa amanye amapolisa eGwanda atshele iStudio 7 ukuthi abane laba bebehlome ngesiphamasu sombhobho esingadubuliyo. Sixoxele ukhansila weGwanda uMnumzana Justin Mashale.
Ya, liqiniso ukuthi ubugebenga sekubhahile. Njalo namasela angikhona sesingathi lokhu ngesilungu athi ase-sophisticated. Njengedolobha lakithi leGwanda sasingakwazi lokhu, kwakungela into enjalo, yinto esezikhona namhlanje. Kodwa-ke mina ngokubona kwami okumemethekisa ugebengu lobu yibuyanga belizwe, yikuswelakala kwemisebenzi, yikungasebenzi kwabasekhtari. Yiyo yonke nje ukuthi ilizwe lakithi selisuke lawonakala kwezombusazwe, kwezenotho, sosiyali nabo sokuafektha abantu. Ubugebenga buhambelana ngendlala, buhambelana ne-poverty, buhambelana ne-misgovernment. So zananzela ukuthi nxake umhlambi kazalutile kusemahlangeni zonke izinto lezi siyazibona, kodwa-ke ayisikho sokukhangeleyo. Kungalungiswa indlela yezinto ngayo ukuthi kuzezomnotho lakhonokho ungabona sokusehla.
Kahle kahle udaba lwembhobho le esigcwele ndawana yonke, abantu babamba inkunzi behlomile, ivela ngaphi kahle kahle limibhobho?
Yikho ngisithi ukuthi uzananzelele ukuthi ngavele kule ndlala labantu abaziphathe ngendlela eqondileyo. Uzananzelele ukuthi labona labo mhlawumbe vele abafundele ukusebenzisa izikhali ngenxa yendlala bayasuka ezinkambeni, basuka endaweni ezijeleyo, bagcine mina le mpopho kumele isebenzise ukuvikela abantu kube yiyo esibulala abantu. Kati-ke ungalokisezomnotho uzananzela ukuthi konke nje kuyalunga. Siyake sibone ukuthi amafesi abanjiwe eselezibhobho, amapolisa abanjiwe eselezibhobho, kodwa-ke konke lokhu kubangelwa yiwonakala komnotho.
Ukudubula ngenjongo yokubulala mhlawumbe okungaba kusenziwa ngamapholisa esingathi i-shoot to kill, ubona kungaphathisa yini ukuqeda lolu daba ngaphandle kokulungisa umnotho?
Yikho sithi lezi zimpawu ezithengisa nje ukuyehla komnotho. Le-shoot to kill labo mhlawumbe babe sebenovalo bezisabela, kanti-ke ayisikho vele ukudala konke lokho. Singalungisa lokho esithi i-governance, singalungisa ezomnotho, konke nje kuyasiphelela. Hatho kabulandela lokhu nalokhuya.
UMnumzana Justin Mashale ngukhansila weGwanda. Abe National TB Control namuhla bamanyanela bekansili yakobulawayo ekusunguleni uhlelo lokuhamba behlola izakhamizi umkhuhlane wofuba i-tuberculosis. Lolu hlelo lubikwa luzaqhutshwa okwensuku ezilitshumi ezilandelayo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abekhansili yakobulawayo bencediswa ngabogatsha lwezempilakahle kuhulumende baphakathi kokuhamba ezindlini belimukisa uzulu ngokuqakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa ufuba lwe-TB emizameni yokumelana lalesi sifo elizweni. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngalolu hlelo.
Lolu hlelo hamba ebantwini emphakathini kuyimota ele mobile x-ray kanye le-lab lapho esizafika khona siyenelise ukwenza ama-test for umkhuhlane we-TB.
Uqhubekele phambili echaza ukuba basebenzela ngapi lokuthi ngubani ongangena kulolu hlelo.
Unxusa abazempilakahle, i-healthcare workers abaphila negciwane le-HIV, people living with HIV, diabetic patients sitting balechukela ngesindebele, minors and ex-minors, laba abake basebenza emgodini, bese sinxusa njalo ex-prisoners ababesentolongweni, lalaba abasentolongweni kathesi, lalaba futhi aloke besebenza labantu abasentolongweni esingathi ngama-prison workers, bese sinxusa njalo ukuthi abantwana angani ba-malnourished ama-sites lawa ngama-shopping complex, lama-terminus, ama-clinics wabalile iNtumbane, EF Watson, eMzilikazi, Northern Suburbs, Country Park, eMakhandeni, Njube, Magwegwe, Nkulumane. Siyakhuthaza futhi umphakathi ukuthi nxa ebuya nanzelele ukuthi siloke siphakathi kwe-COVID-19, sinanzelele ukuthi sigqoke ama-mask njalo si-sanitizing.
Unkosikazi Sitshengisiwe Siziba obona ngezempilakahle kukhansili yakobulawayo uchasisa ngezibonelo zomkhuhlane wofuba.
Izibonakaliso ze-TB isikhathi esiningi umuntu uyabe ekhwehlela, ungakhwehlela okudlula amaviki amabili yikho lapho esiyabe sesicabangela khona ukuthi ungabe ule-TB. Beso kusithi-ke laba babe-HIV positive isikhathi esiningi nxa vele engavele ekhwehlela kumbe ilanga elilodwa kumbe ngamalanga amabili sihle sicabangela ukuthi engabe ele-TB. Beso kusithi-ke abanye uyakhwehlela, nxa ekhwehlela bese khwehlela isikhwehlela esilegazi, abanye ebese cikizeka umzimba le-loss esingathi i-loss of appetite, uyabe engakhwabithi ukudla, abanye bese ginqa ebusuku.
Unkosikazi Siziba uqhubekele phambili echaza amaphilisi abelapha ngawo ufuba lokukhuthaza abantu ukuhlolwa kusasemasinya.
I-TB kulamaphilisi akhona awe-TB ayimhlobo emine, ukuthi nxa esikhuluma ngayo i-ordinary TB, ngoba isikhathi esiningi i-TB esiyabe sikhuluma ngayo yi-pulmonary i-TB eyejwayelekileyo, so ile mhlobo emine treatment.
Inani labantu abelatshwa i-TB lababulawa yiwo likhanya liqansa okwethusayo kule minyaka.
Uhlupho esibhekane lazo ngezokuthi bona abantu abaningi esibaqalisisa emthini wokwelapha i-drug resistant TB, abanye bakhona bagcina befile. Okwakhathi sinxa sikhangele i-special umnyaka lo odluleyo u-2021, nxa sikhangele i-TB i-death rate abantu abafayo ngo-2021 baku-around 16%. Nxa sikhangele iminyaka engu-5 edluleyo, i-death rate yethu kade ku-13-16%. Okunye njalo okwenzakalayo ukuthi okubangela abantu bafe yikuthi babele eminye imikhuhlane esithi ngama-comorbidities.
Ukhuphe uchaze ukuba izibonelo ze-TB ziyafana lezeminye imikhuhlane enjenge-COVID-19 okwenza abantu baphuze ukuyahlolwa belatshwe. Umhlaba jikelele ukhathazekile ngokuqansa kwenani labantu abafumanwa sebelomkhuhlane wofuba olwehlula eminye imithi olwe-drug resistant tuberculosis. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasebenza lozulu ezigabeni zeMandebeleni bathi baphatheke kabi ngodaba lokuthi izigaba lezi yizo ezilokhe zisilela ngenani labantu asebebhalisele ukuvota kukhetho luka-2023. Amanani ethu leZimbabwe Electoral Commission izolo aveza ukuthi Matabeleland South iyo esemsileni ngabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 267,000 ilandelwa lidolobho lakobulawayo lona elilabantu abazinkulungwane ezingamakhulu phose yamathathu 270,000. IMatabeleland North yona ikuzinga lesithathu kusukela emsileni ngabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 340,000. Idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabantu abafika phose isigidi 952,000 lilandelwa yiMidlands yona esibhalise abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 763,000. Asebebhalisile elizweni lonke jikelele bayizigidi phose eziyisithupha 5.8 million. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo njalo engusomabhizimusi umnumzana Alec Ndlovu.
Mboni ngani umthelela walokhu ukuthi umhlubulo nje wangapha ezansi kwelizwe lakithi ulabantu abahlukuluzwa kakhulu yipolitics, inhlelo zepolitics. Ikakhulu kusukela khonaphana kugugurawundi lakuma-elections, i-electoral violence, inanzelela ukuthi abantu laba bahlukuluzeka kakhulu. Yikho sokwaba lo mthelela wokuthi nxa kukhulunywa ngenhlelo eziphathelane lama-elections abantu bese bengathi bahlehlela emuva. Ngicabanga ukuthi kulo mthelela wezodlame, kulo mthelela wezokutshaya kwabantu, kulo mthelela wezokubulawa kwabantu. Yikho sokusenza abantu nje nxa kukhulunywa ngokubhalisa ekhethweni bethi aphose akuzi ukuthi intalutho kodwa kuzabuya lo dlame.
Kodwa ezepolitiki zilungiswa yipolitiki babandlovu. Abantu nxa kuyikuthi balokhe belokwesaba ngoba besesaba ezepolitiki ezabangela udlakela, kaba kunanzelelwe yini ukuthi bangakuguqula lokho kwesaba kuphele ngokuyavota mhlawumbe bavotele uhulumende abangamesabiyo?
Kuqakathekile sibi liqiniso lelo olitsho kankomo ukuthi khathesi ngananzelela ukwesaba yiso isizathu engisinanzelelayo esilomthelela wokuthi abantu bahlehlele emuva. Now umsebenzi esesilawo thina njenge-civic society, njengabadala, njengenhlanganiso nje ezithiyethiyeneyo yamachurchi ibambise kakhulu ukukhuthaza abantu ukuthi bayibhalisa ngoba phela akusoze kuthinte simo ukubaleka kumbe ukuthi uhlale ngkhaya ugoqe izandla ukhale. Kuqakathekile ukuthi singakhuthazi kuphela abatsha bona besithi abalangwabi ngwabi kodwa sithagete wonke umuntu labantu abadala ukuthi bakunanzelele ukuthi kuqakatheke kangani ukuthi baphatheke enhlelweni zokuthi barejiste uvota.
Umnumzana Alec Ndlovu ngusomabhizimusi njalo uyisakhamuzi sakobulawayo. Ukuhlaziya umumo weMatabeleland South isixoxelo wake waba ngumeli weGwanda ePhalamende umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Udubo lungaba sendaweni ezithize nje enkomo labalale okokuqala. Iningi labantu abalazithupha zokuthi babhalisele ukuvota. Uhlelo lokunika abantu izithupha lwalusilela abantu bayakhumbula okwaba lesikhathi labo ukuthi izithupha kazitholakali, imishina ifile. Yikho lokhu sibile mboni yokunye kungaba imbangela yokuthi abantu bayebalutshwane. Okwesibili, njengoba siseduzane le-South Africa leBotswana, iningi labantu abatsha ngokuswelakala kwemisebenzi basuka bathatha imingcele baya emazweni wona lawo engiwaqambileyo besiyadinga ukuziphilisa. Ngibone ngathi-ke okunye ungaba yikho lokhu. Njalo okunye okungaba ludubo yikuthi abanye abantu sebediniwe into zokubhalisela ukuvota ngoba bayakuthi esithi ngaze sibhalise sithini kakuyitshintshi lutho. engathi i-registration fatigue ngesilungu. Zona lezo izinto yizo ezidumayo lokuthi abantu babona le misebenzi engabikhona ithandwa ngabantu bokuza babe sebenzisa imali bavota sezokutshintshe lutho. Phela amajaha la otekeja abasebenza emagangeni bawutshinta abalazi isikhathi sokuthi benze njalo bona badinga imali. Yizizathu mina engizibonayo engathi zibangela ukuthi ababhalisela uvota baye balutshwane.
Ukubo tshekeja bonabo abathe baphatheke ngokudinga imali ila kulabo abathi sebediniwe ngokuvota ngoba kulatshintsho olubakhona esikhathini esiningi kukhona ongathanda ukukutsho kubo yini?
Engakutsho yilokhu ikuthi nxa umuntu esezimisele ukudubeka aze aye kufa yebo angatsho njalo. Kodwa okhangelele ukuthi impilo yakhe kumele iguquke ngoba yena utekeja sozahlale engutekeja amandla ayaphela. Kuzaphuma ukwenza okunye ngoba laphana kulapentsheni akulani akukaziwa lokuthi kuyaphumani ngamadayiza nje ngamakhasi ukuthi nxa edobhile udobhile. Engingakutsho yikuthi okwanonisa ingulube kakwaziwa ngubani owaziwa ukuthi enxa bangabhalisa babhalisele ukuvota udubo lwabo lungaphela. Phela ukuvota kukhangelelwe ukuthi luqede udubo lwabantu.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla wake waba ngumeli wegwanda edalele ephalamende. I-ZEC ithi ama-ofisi ayo avuliwe elizweni lonke jikelele kulabo abalesifiso sokubhalisa. Umongameli wakwele Botswana umnumzana Mokhwesi Masisi uthi indlala yiyo ebangela ukuthi abeZimbabwe badale amacala kwamanye amazwe ikakhulu angomakhelwane. Uthi izijeziso zenotho ezetheswa ezinye iziphathamandla zeZANU-PF kanye lamankampani alobudlelwano laleli bandla yizo njalo ezidala ukuhlupheka kuZulu. Kubika umqondisi Dube.
Umongameli Masisi kade ekhuluma esimulali emzini oseduze lomncelo weZimbabwe ngolesibili ngesikhathi ekhuluma ukukhathazeka kokuntshontshwa kwezifuyo. Amazwe amabili aphakathi kokuzama uqeda udubo lokuntshontshwa kwezifuyo emzini esemngceleni eleBotswana kuyilwe lihlaba umkhosi ophezulu. UMasisi uthi bahlale phansi babona ukuthi indlala eZimbabwe iyo efuqa abantu ukuthi bengene kuleBotswana bezodala amacala okugoqela ukuntshontsha izifuyo.
Kana nthengwe ya gore ebe go tla go Tazalo go kono yana go tswiwa ke manoko noko a khamolelotse tlala o bo ipamo
se tsabalo kuti ba wenze yo aba kwenzayo indlala lani lingazifaka ezicathulweni zabo ngenzakala la yini izindlu kutsha ezakheleneyo okonke okonakeleyo kulungiswa ngomlomo.
UMasisi uthi ukuhlupheka eZimbabwe udala iziyeso zenotho ezetheswa abanye abezanu PF ngakho kumele ziyesulwe uze umumo womnotho ube ngcono.
Ne ra tlhologanya ka pele gore ba na le mathata a itsholelo gore ba mo pitaganong ka gore ba pitagantswe ke mo ka sekgwa go bulang di-sanctions.
Asiyalenzelela ukuthi bayahlupheka lokhu kungenxa yama-sanctions afakwayo. Yikho sisithi kumazwe angentshonalanga awayesule ama-sanctions
lawa gore batlosolose kgaosetso dipapadisano le Zimbabwe.
Uqhubeke esithi phezu kodaba lokuntshontshwa kwezifuyo ukhulumisane lomongameli Emmerson Mnangagwa omtshele ukuthi kulokubambana phakathi kwabeZimbabwe labeBotswana ekudaleni amacala. UMasisi uthi uvumelana loMnangagwa ekhuze esithi abeBotswana bayekele ukubambana labeZimbabwe ukudala amacala. Uthi eleBotswana seliqinise ukulinda emngceleni sokulamasosha lamapholisa njalo lokhu sekuqale ukutshengisa isithelo ngoba amacala okuntshontshwa kwezifuyo ayeseqale ukuyentsha. AbeZimbabwe kweleBotswana abafana lomzana Ntokozo Thebe bavumelana lomongameli Masisi ukuthi amanye amacala adalwa indlala kodwa uthi ayisiso siqoqoqela
ukuthi umuntu afike lapha awone hayi kabe kuvele kwinzala layo esuka kibo ekuzalweni kwakhe hayi ukuthi umuntu angadevelopa ulutho aluqalisele selapha vele ekhule ngalwenzi ekibo hayi lapho ngiyayala mina.
Kodwa uthi uhlupheka kwabeZimbabwe akudalwa isiso zomnotho kuphela bekhomba ibandla leZANU-PF ngomunwe.
ma sanctions was caused by the ruling party ZANU PF indaba yokuthi siqambele ilizwe laseZimbabwe amanga sithi kuyilokhu lalokhu ayisikho ilizwe leZimbabwe is being affected by the crime which is done by the party ekamnangagwa labo Robert Mugabe ZANU PF yiyo enze saphuma sabala.
Sekuzaba nemitshina yama-drone alinda emngceleni okungadala ukuthi labangena eBotswana ongekho emthethweni bebhekane lobunzima. Ngokunjalo umasisi uthi ikomiti ebona ukuqedwa kokuntshontshwa kwezifuyo phakathi kwamazwe amabili izahlangana emzini esemngceleni ngoncwabakazi. Umasisi lomnangakho bazahlangana ngonhlolanja womnyaka ozayo behlaziya inqubela phambili phezu kwalolu daba. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Ku Live Talk Diaspora Forum namhlanje sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ngokwethulwa kwemali yegolide esithengiswa eZimbabwe ama gold coins. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane.
Umsekeli kaMongameli weleMelika uNkosikazi Kamala Harris wethekelele edolobheni ele Highland Park esigabeni se-Illinois ngolwesibili. Ngemva kwesehlakalo sondoda ovuke ubhova wadubula abakade befola bethakazelela ikhefu lokuthola uzibusi waseMelika elika 4th of July wabulala abantu abane kwalimala abambalwa. Isikolo sikaMongameli weMelika eseWhite House sethule umbiko ngolesibili othi uMongameli Joe Biden lokho esacabangisisa ukuthi aguqule na kumbe hatshi imithelo eyafakwa ngowayengumongameli Donald Trump emzameni yokuphathisa kudubo lokugudika komnotho welizwe. Isikhulumeli sogatsha lwendaba zasekhaya kwele Melika uMnumzana Ned Price ubika ukubana uhulumende welizwe lakhe ukhathazekile kakhulu ngokungazinikeli kwele Iran ekulandeleni iziqondiso zokulungiswa kwezikhali ze-nuclear ezivunyelana kunkulumo zamazwe omhlaba ezilokhu ziqhubeka. Ube unobhala jikelele wenhlanganiso elawula umsebenzi wokuthengiswa lokuthenga kwamafutha ezimota emhlabeni jikelele e-OPEC uMohamed Bakindo ubhubhe ngolwesibili olwedluleyo. UBakindo ube yisizalwane sakwele Nigeria ubhubhe seleminyaka engamashumi ayisithupha lantathu 63. Ubikwa ube esezafika emaphethelweni wokubase sikhundleni sokuba ngunobhala jikelele wale inhlanganiso. Imfa yakhe kungazange kuzwakale ukugula kwakhe yethu se abaningi abakumsebenzi wokuthenga lokuthengiswa kwamafutha ezimota emhlabeni jikelele bemchaza njengomuntu oyeliqhawe emsebenzini wakhe.
Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa loNkosikazi Siphiwe Mafusthole odabuka eFilabusi esabelweni seMathebeleland South osebenza kwele island. Nangu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Zalwa eFlapus eGwatemba kumafu ube kuthemba abaningi bangakwaza kwakuthiwa yi-IV farm. Yilapho engizalwa khona. Kukanti ngikhule ngiphakathi kweGwatemba leJulube. EJulube kulapho kuzalwa khona intombi engizalayo. Izalwa eJulube leStanmore eGwanda. So ngingumntwana weMathebeleland kakhulukazi ngoba ngikhava yonke. Ireland kwaqala kwabuya ubaba ebuya ngomsebenzi. Kwakuyisikhathi amazwe aseEurope esa-advertiser sibili kuchronically khonaphana ngokwayo. Yilapho ngaqala ngathola mina umsebenzi kodwa ubaba wangavumi ukuthi nguthathe. Ubaba wasephinde thola-ke laye. wase uthatha wabuya yena mina ngasengimlandela. So sabuya on professional grounds.
Kudala kakhulu wafika
khona. Kudala, I think it was in 2001 kuqalisa nje into zokuhamba e-Europe lezi ngemsebenzi.
Ye, kunjani ukusebenza khona apho e-Ireland? Njalo usebenza umsebenzi bani?
Ukusebenza ngapha kuhle kakhulu ngoba iholo langkhona mangamabi it's really worthy or more than worthy esiyabe sikukhangelela isikhathi esiningi. Mina umsebenzi engiwenzayo ngiyenza i-hotel catering ePoli lapha. Ngithengenza i-hotel catering ngifika lapha ngafika ngacontinue with the same job ngisebenza eSt Vincent University Hospital. Ngase ngiqhubeka ke esikolo ngaya kwenza i-dietary management. Yilapho ke sengisebenze esibhedlela ke full time sengena kweze-dietetics. Sengikhangela ke ukudla kwama-patients in relation to their illnesses.
Ye kujoni kulapho uyabukhangelani kakhulu ukuthi udube nxa ebulawa luzwane kumbe
ngiyabe ngikhangela ukuthi sithi udube ubuyile esibhedlela ewodini engisebenza la kiyo. I need to specialize in that. Ngibe kwazi ukuthi sithi nxa kuyikuthi ubulawa yizinso. Ngibe kwazi ukuthi ukudla enza kupha khona okwenza izinso zibe ngcono yikuphi. Okwenza izinso zisuke zibe lodubo kakhulu yikuphi. Ngalokho ke sesiya specializer ukudla kuyafana nalomuthi. Ukudla kuyabulala, ukudla kuyaphilisa. Ngingathi generally umsebenzi wethesiwenza. Kumele sikuthi ukudla okuza kwenza uphole ube ngcono usile masinyane.
Unzima kangakanani umsebenzi lo?
Ayiso umsebenzi onzima, ngumuntu okholwa engathi Christian. So kungumsebenzi okujabulisayo, uyabona ama results akho, ubona ukusiza kwakho umuntu ngemva kokuxoxa laye, umcebisa ukuthi adle okufaneleyo, umbuka esidle okufaneleyo kumbe ongasamelanga endlisa udo, umncenga ukuthi angadlisa udo, uzucina usubona ukuthi hayi nansi into iyasebenza, umuntu sesiba ngcono, umzimba ubusuphenduka kumbe usiba yipepli kumbe usiba mnyama ngokubuthelela amanzi, kodwa nanka amanzi lawana awasabutheleleki ngoba umuntu kahlisadlisa udlela ingcono. Ubone nje ukuthi sokusiba lempilo, umuntu sezaba lempilo rather than ukuluza impilo. So ungumsebenzi nje le job satisfaction ngokwawo.
Nxa umuntu efuna ukuthi abe umntwana akangene emsebenzini lo, kumele enze
isikolo Mthembu, kumele vele uhle umtshele kuhambane seprimary kuyabalwa ibhuku akudlalwa abale. And then akhethe lama courses ahambelana lawo nalo umsebenzi akhona nje maningi.
Anjengawaphi?
Even hospitality management, ngoba nxa wenza hospitality management like in my case, usuka ususiyafunda umnyaka owodwa kuphela ukuthi wegxile khona. Nxa kuyikuthi khona uyabuvela usufuna ukuthi uqalise ngabo dietary management, uyenza ecollege lapha mbona yi-5 years.
Yes, ngathi uthatha i-math, uthatha i-science, uthathani?
No, ama-sciences. It's a science subject, ama-sciences.
Ye, khuluma labo abantwana abafisa ukuthi bayenze khonokho. Kuma labo khona apho bachile.
Abantwana ababefisa ukuthi khona benze amakhosi njengalawo, kumele vele bangakhethi ama arts, bakhethe ama sciences. Avela ahla yenza biology, o chemistry, o science esikolweni. A concentrate kakhulu labo English is very very important ilokuzeni English kuma lokuzeni kuma courses anje, ngoba yilo nje ulimi osolwaphumelela ukuthi lincinte ezinye lwenza umhlaba ubambane with the common language. Yiwo ama subjects aqhakathekileyo, so babe bemele bapase nalawa ama subjects with five flying colors, it will give them an added advantage. Kodwa nxa kuyikuthi engosuke wafuna ukuthi abuye azongena through catering like what I did, uyakwanisa ukwenza engama arts because i-catering can be a business subject, yangena kuma arts. Kodwa uthi nxa esephambili ke esesenza sokungo his hospitality management asebegoqela wonke, then usezamele aede lomunye umnyaka.
Unkosikazi Siphiwe Mafu Sithole udabuka eFilabusi njalo uhlala kwele Ireland. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.